iqiniso elikhona ukuthi yena phela laye lapha khona ngumuntu nje vele nguye osesele nguye yedwa khona lapha vele lesayizake sezakuphela mina nguyelophelile laphana laphambi khona. So into engathi iyasikhathaza lathi yona le. So-ke okukhona nje ukuthi njengoba nguye nje nosekhona akahambe phela laye elandela abanye ethiyela abanye laphana ebese senza iy'nganekane elayela abanye labontanga nabazathatha kuye ukuthi bona bemtengi ebatshengisa ukuthi khona kungakhokhelwa njani, labo bemtshengisa ukuthi khona hhayi bona laba abancinyane bona balobu khokhelo obunjani.
Uphinde njalo uMongameli Mugabe waphatha lo daba lweMelika lapho esithi yena ubona ungani uMnumzana Trump ulakho ukwekethisa izijeziso zenotho. Ubona kusenzakala yini lo?
Izijeziso zenotho nxa zisethiswa kwelakithi kuyabe kuqondile kwelezimbabwe ngoba sikhathele ngalo ubaba kule ndlela zokuthi izijeziso zenotho uTrump uyabe ezazenza njani. Azibe izijeziso ezenotho kodwa-ke kube izijeziso ezabantu bona ngokwabo ngoba ezenotho lezi zingalimaza abantu abangenamacala ngenxa yomuntu oyedwa. Osuke ubonayo lapha yokuthi yena ngokwakhe umekosaba okukhulu wesaba uTrump okunye okungakaze kubonakale, akula muntu amesabayo okudlula uTrump.
Njengoba esefikisa iminyaka engu-93 uMongameli Mugabe, ngubani kahle kahle ongathatha isikhundla sakhe?
Hayi phela lakuthi ethiyele nabasekeli bakhe kunzima ngoba nakhona laphana kakula ngikhokhele ezikhona ngaphandle ukuthi bebize uSimba Magoli nxa belungisa okwabo ngale ekhekeni lawo. Nxa kungokwebizwe nje kuphela ukuthi libizwe, hayi umama lowo othiwa ngumduli lowo angenza okuhle okungcono kulalo ubaba lowo. Uze ubone ukuthi lolunye akathembi labantu ahlezi labo lakanye labendlini yangakibo kabathengi.